isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kumfumfu 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abophe njalo achaya kabuhlungu inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso namuhla. Ukuhlukuluzwa kwabeZCTU lokho kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa yizibopho ezethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngenjongo yokuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla achaye kabuhlungu njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho agoqela eMashwingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso phezu kokonakala komnotho. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Ababotshiweyo laba abathi umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele wayo umnumzana Japhet Moyo badojwe ngamapolisa phandle kwamahofisi abo eGolden House belindele ukuya emthethwandaba kamantshi lapho bekumele kuthethwe udaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapolisa sokuvimba ukutshengisela. UZulu jikelele usole kakhulu lokhu kwenza kwamapolisa lokuhlukumeza abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo kulokho okwenzakala elizweni elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Omunye wabasola lesi senzo yisakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona DBD.
Engakutsho ukuthi yingabomu amapolisa enze ngabomu ukuthi abathathe njengoba vele babe sebekhulumile ukuthi bafuna ukuthi bengene bedemonstrate ezintweni ezi-affect abantu abantwana baseZimbabwe, kodwa amapolisa ngenjongo ade belayo lokubathatha ukuthi disorderly conduct. I-disorderly conduct umuntu ezimele phandle kwehofisi yakhe singakwazi lokuthi umelele ukuya ngaphi kumbe ucabanga ukuthi enze njani. Angikholi ukuthi ungaba i-disorderly conduct umuntu esemsebenzini wakhe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ebelokhe emise imota zawo zamalori amapolisa esigodlweni zamahofisi yaweZCTU edolobheni leHarare. Ngakolunye udaba oluphathelene lezokulungisiswa kwesimo elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu zimanyene labezokholo lwesiKristu baqoqa umhlangano omkhulu lapho inhlangothi ezimela uZulu weZimbabwe zizokwethula ezikufisayo ukuba kulandelwe inkokheli yelizwe ukuthuthukisa isimo somnotho lenhlalakahle kaZulu. Okhokhela kulolu hlelo olukhangelelwe ukuba khona ngomvulo mhlaka 15 Mfumfu engumqondisi we-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi ulandisa ngokubafuqileyo ukuthi kukhulunyisanwe phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo.
Sesikhangelelwe ukuthi thina sithi kuma-political leaders bona laba abakhona ezikundleni simasikhangela iZANU PF sikhangela iMDC mathi kubheke ngelinye ilihlo sinanzelela ukuthi bonke bakhona kuphawa. Kungani sitsho njalo? Uzabona ukuthi iMDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikhangela iZANU PF layo ilamakhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president ku-state house.
ulandisa njalo ngempumela abayikhangeleleyo ekupheleni kwalomhlangano ozokwenzelwa eHarare International Conference Center HICC.
Abamele amanyamazwe labo babuye abazomdabuko labo abakhokhelela amabandla ikakhulu laba akade bengene singathi khona emncintisweni khona pa kuma elections. Sizimisele njengabantu abeZimbabwe ukuthi siphume esingathi kupolitical jacket sifocus as a country and esikhangelele ukuthi lawo ma-politicians since sibanxusile bazoba khona and esikhangelele ukuthi bazalalela ukuthi abantu bafunani from now going forward.
Abomanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu bemanyene labokholo lwesikristu i-Civic Society and Churches Joint Forum bathi bakholwa kwezokuba kuqale kuxoxisanwe kubonisanwa labezombusazwe kanye lenkokheli ebusayo ngenkinga ilizwe libhekane lazo anduba kuthathwe amanye amanyathela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukuchaywa kweziphathamandla zeZCTU lokho kubangele ukuthi amalunga alinhlanganiso ahle esabela kachana edolobheni lakobulawayo. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Amahofisi abeZimbabwe Congress of Trade Unions kobulawayo avuke ehanqwe ngamapholisa ngemva kokwala ukunika imvumo amalunga ale inhlanganiso ukutshengisela efuna ukuyanikeza umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube isikhalazo sokuthi kabayifuni inhlawulo yomthelo yokubili ekhulwini. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weZCTU kuWestern Region, uthi lumhlangano ubuqoqelwe ukuthi izisebenzi ziboniswe ukuthi umthelo lo aziwufuni ngoba ukhitshwa phezu kwemithelo eminye ezivele ziyibhadala.
Injongo yokuba lapha ikuthi besilungisile ukuthi sizotshengisela ukudana kwedlo kungathokoze kwethu ngepolisi eyalethwayo ukuthiwa yi-monetary policy eyalethwa umaguthi ugavena we-reserve bank encetisana lo minister umthuli. Siyananzelela ukuthi bafaka i-2% i-tax and thina njengezisebenzi sithi hhayi lokhu asikwemukeli.
Umnumzana Kamurai Moyo, ilunga leZCTU ku-General Council, uveze ukukhathazeka ngokuthi uhulumende uphanga ukuguqula izinto engakhulumanga labantu.
Abantu bebuyile and njalo abantu bafuna ukubuya abaningi. Ukuthi nje izolo kusike kwaba nokuphambaniseka sokule umbiko wamapholisa ukuthi amapholisa sebeyivalile le demo. Kodwa-ke abantu abaningi abakulalelanga khonokho babuyile, abanye lokho bekhona phandle. Injongo isiqongoqo yasendaba leyi kuyini? Sikonona ngani? Sikonona nge-2% iyafakwa nguhulumende through uminister wabo, uminister of finance, uMthuli Ncube.
Emva kwalomhlangano abantu sebechitheka lamapholisa abevimbile sevumile ukuthi abantu bachitheke, uKhansila Mlandu Ncube olilunga le-Commercial Workers Union uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengezisebenzi nxa besithi bayakhuluma ngento ezibahlukuluzayo bayahlukunyezwa okuyinto ephikisana lesisekelo sombuso. UKhansila Ncube uthe njengezisebenzi abasoke bekhathale bazaqhubekela phambili belwela amalungelo abo.
Njengezisebenzi kuyasidanisa kakhulu ukuthi lapho nxa sithi sikhulume ngento ezisihlukuluzayo siyavalelwa, siyaliswa, sikhuluma nje umongameli we-union yethu utshayiwe nje eHarare. Kuyasidanisa kakhulu and ungabala isisekelo sombuso siyavunyelwa njengezisebenzi ukuba sidemonstrate sitsho esikhalaza ngakho. Lokho kumsuku kuyatshengisa ukubana nxa uhulumende enganakaneli izisebenzi lezo adla kizwa imali uzanakanela ubaba. Kodwa sithi thina njengezisebenzi kasiphele umoya, siza kungena emgaqweni lokho ngokugcina ukuthi sibayekele besivalele.
Amapholisa ahle avuka evimbile emahofisini aweZCTU, abantu abaningi bahle besabela khatshana bengazi ukuthi azabenzani. Amalunga ekomiti yeZCTU acine engenisa abantu ngokubazi emahofisini ukubavikela engozini ngemva kwembiko yokuthi eHarare abantu sebetshaywe babotshwa ngamapholisa. Kodwa amanye amapholisa azame ukungena phakathi kwamahofisi eZCTU lapho abantu abakade bebuthene khona axotshelwe phandle izisebenzi ebezibuthene lapho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo sebesole kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwenkokheli yeZCTU lokhu besithi Kusobala ukuthi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo kaZulu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uDokotela Vikthemba Mpofu.
Uhulumende namhlanje kakhulu lapha eHarare uthethe wafaka amapolisa endaweni zonke ngemva kokuthi yena bona bethilo ukuthi onkona namhla hayi akusoke kube lama demonstrations. Now okwenze abantu bagcina bengenile e-town kuzo demonstrator ikuthi bahambe bayathatha ama leaders ze-CTU ojafethi labo mtasa khona ngale emahofisi nabo bafika babachaya abantu basebezonda ke abalandeli babo basebengena e-town besibona yikho kodwa bekufuna bebefuna ukuthi abantu begcine sesenza udlakela ngibona bese bevumile ukuthi hayi ke bazafaka elinye ilanga for i-demonstration yabona
ukuthi bencitshwe ilungelo lokutshengisela bekuqondile.
Hayi angiboni kuqondile because angiboni ukuthi kungenelana njani le cholera kangcono phela abantu bengasabuya emisebenzini ngoba abantu bagcwele lapha edolobheni besiya emisebenzini besenza ema-shopping angcono nxa kuthi khona sekuhluphile lokho kwekholera kuvalwe phela indawo zonke lezinto zonke akhona ukuthi kuvalwe nxa bona befunile ukuthi nxa abantu bathi hayi bafuna ukusebenzisa ilungelo labo lika-section 59 ele-labor rights bona sebekhona sesithi hayi lingasasebenzisi sebethi hayi sifunga ihlangana egwanzula hayi lingasasebenzisi kule kholera. Izolo sikhuluma nje bekule graduation e-University of Zimbabwe indaba engakhuluma ngendaba yekholera.
Ibandla lakho liyasola njalo umbuso kaMongameli Mnangagwa lithi usehlulekile.
Sikutsho ngenxa yokuthi izinto nxa ufuna ukulungisa izinto kumele abantu bonke bedonse lawe abantu bakobulawayo abantu beHarare abantu bemakhaya njengomuntu ongawinanga kuba nzima ukuthi edonse labantu bonke ukuthi onkhona belungiselele ukuthuthuka kwelizwe. Yena bona sebe-resorta to udlakela ngoba sebebona ukuthi sokubehlule khathesi izinto ziyakhwela ezitolo amafutha sefika kubo $15 izinto ezazingama $3 akunjela ukuthi onkhona at this rate ngale ndlela okwenzakala ngayo kuzabe kunjani ngakuphela komnyaka. And lokho kutshengisela nje clearly ukuthi ngikhona hayi ngumuntu ongazange ewine ama-election and ngenxa yakhonokho abantu labo abamsupporti abantu baphakathi lapha eZimbabwe labantu baphandle and yikho kuphambanisa ukuthi ngikhona intuthuko iyenzakale kuhle lapha elizweni.
UDokotela Vikthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC njalo ungusenator weMathebeleland South sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ethengisa ukudla okuphekiweyo okugoqela inyama yenkuku iKFC yazise namuhla ukuthi isivale amakhefa ayo wonke eZimbabwe okwesikhatshana ngenxa yokubhidlika komnotho okuqhubekayo. iKFC ithi izavula nxa umumo ungabanganeno. Ithi okwamanje kayisenelisi ukuqhubeka ivulile njalo ithi isadinga amaqhinga okuthi ingaqhubekela phambili njani. Umbiko we-KFC lo uza ngesikhathi amankampani amaningi evala mihlala malanga emadolobheni achiyeneyo ngenxa yokusilela kwemali ikakhulu idola leMelika okuyilo lodwa eselisamukelwa ngamabhizimusi amaningi. Ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lechukela, amafutha okupheka, iflour, inamnede lemazowe, igasi yokupheka kanye lamafutha ezimota lakho kuyaphambili. Womgcini sihlalo wenhlanganiso emela amankampani eZimbabwe National Chamber of Commerce eMathebeleland umnumzana Golden Muoni uthi athwele nzima amankampani ngokusilela kwedola leMelika.
Lokhu kathesi kuyahlupha because lila amakampani amanye avalile amanye maningi they are still open but indawo ikona lapha indawo ye foreign currency iyo iyahlupha kakhulu ukuthi amakampani akwanisi ku-replace ama-stocks amakampani asakwanisi ukuthenga because of i-shortage of foreign currency. So u-finance minister Professor Mthuli kathesi usebhali Indonesia IMF. So we are very much sure that uzalungisa lokhu in the shortest period of time so that abantu bazaphumula. We are not going to slide back into 2008. So kathesi yes kunzima akukho right because amakampani avalile abantu also they are now into speculation abantu bayathenga kakhulu. So there are many number of factors which are pushing all these problems but we hope to kuzaba right kuzalunga. We are still waiting kuti u finance minister uzaphenduka uzahlala phansi ngaba amabhizimusi silungise indaba le
indaba ye foreign currency okhuluma ngayo njalo amankampani amanengakhala ngayo ingalungisiswa njani kahle kahle
kathezi kulungisa indaba le. What we need to do is foreign currency to be available. We need to start also produce internally and also export to start to invoice amanye ezinye ama-countries, it's a region and beyond. But as long as amakampani they are not able to produce in full capacity, foreign currency is lahlupha for a long period of time. Okunye futhi government expenditure has been ballooning for some time. So I think Mthuli uaddressile konoko in his TSP, which is a transitional structural program, which I think is EIMF, World Bank, Afrizim Bank, they've accepted this program. So, kathesi, we are praying that put our right.
Umnumzana Golden Muwoni, ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce, esabelweni seMathebeleland. Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reginald Shoko yena othi amankampani amanengi ayavala ngoba esefuna ukuthengisa ngedola leMelika kuphela.
Amankampani amanengi avalela ukubana abantu bafuna ukuthenga nge-RTGS lamabhondi okuthi ubana bona bazehlule ukurestoka loba ukufaka ama-raw materials ukuthi bakhonje besebenza. So bacabanga ukuthi bengavala babone ukuthi umumo uya nga kungaba le rate ekanyayo ukuthi sowuyi-rate or esingathi i-step rate lapho kuzevunyelwana ukuthi i-market rate le abantu benga-operator bekwazi ukuthi bengavuka kusasa benjani betholile into zonke abazifunayo behlanganisa. Nxa kunjengakathesi okwenzakalayo amakampani avala ngoba bengavula konke kuyathengwa kusale kungelalutho phakathi kusho ukuthi sasikampani ayifoni kodwa kusokwenzakala like ngizwa kuthiwa kobulawa ama-rate el-US dollar le-rand ayawa kungakwazi ukuthi awiswa kuyini njengoba esiwa kobulawayo kakhulu kwezinye indawo engakawi.
Abantu abaningi bakhuluma ngomumo owawukhona ngo-2008 kungakabi lo hulumende womanyano yikho esesibuyela khona na ngokubona kwakho?
Hayi okwakathesi singesaba ukuthi singaya khona ngale kodwa akukakhombisi loba singathi kwezomkhonomi akukakhombisi singaya khonale ikakhulu nxa yehulumende lokhu eqhubeka ekwanisa ukuthi ngendlela zakhe yena avimba athi i-bond le yosola i-1:1 ngoba yena ulokhu ekwanisa ukusinika i-fuel ngemali yona leyo bond ekona lokwanisa ukusinika amagesi ngaleyo bond lokhu esibhadela ama-tax ngaleyo ilanga uhulumende nazehluleka ukwenza khonoko kuzokuthi ukuthi sesingenile ku-2008.
Ubona eqhubeka uhulumende esenza khonoko othi uyakwenelisa kathesi okwesikhathi esinganani?
Kathesi sithembisa ukuthi yena usekhulume namabhanga le-Afrizim Bank ukubana kuhlanganiswe indlela yokuthi baphiwa amadola alingana le mali zama-RTGS ukuthi ukubana kungaba le-stability ngoba iphaniki ukuthi thina njengabantu labathengi ivalu yemali yethu kuma-RTGS yes yesaba kakhulu nxa kungathiwa isisiba lidola 1:1 njengokutho kwabo hayi into zingabuyela la makampani angavula qasa usebenzi ngoba basho ukuthi bakwanisa ukuyalithola idola bezistoke belungise amavalu. Ngoba okuhlupha kathesi ukuthi siyakwazi ukuthi ukuthi bond ngalingeke libe yi-1:1 le-US dollar.
Umnumzana Reginald Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela eseHarare. Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umomo oselizweni okubhidlika komnotho ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto kanye lokusilela kwazo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela abangela mngcele eDoctors Without Borders ithi abantu ababedinga ubuphepheli bancitshwa kwele Australia bayahlaliswa esihlengeni seNauru sebesehlelwa ngumkhuhlane wengqondo ngesiphatho socuku abasithola kuziphathamandla zakwele Australia. Amapolisa kwele Tanzania athi omunye wababalelwa kwabanothileyo kakhulu ezwekazi le-Afrika, umnumzana Mohammed Juji waleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lantathu odabuka kulelo lizwe, uthunjwe namhlanje ekuseni esigodlweni iDar es Salaam ngamadoda amabili akade ehlome njalo evale ubuso. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube, ngoba ngemva kokwethula amazwi akhe okusetshenziswa kwemali udubo luhlelwa qala ngesiqubu, kodwa uhulumende uthi lokhu akusiloqiniso. UChris Gande wa Studio 7 uxoxela ocubungula ezombusazwe umnumzana Belief Gawule olilunga njalo lebandla lezanu PF endawonye lomela iBinga South edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda weMDC onguye osungula lingxoxo.
Wothi ngutshengisa ukuthi ngani sitsho njalo kusukusela ngoNovemba lohulumende ngena kuze kube namhlanje useboleke imali efika ku-$5.5 billion phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka. Useboleke i-$5.5 billion. Na ubakhangela ke imali engange $5.5 billion imali enkulu okokuthi elizweni elingangele eZimbabwe kufuze ukuthi likhiye umehluko. Kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikweleke kuyini akekho ongakubona. Ye iqiniso ke elikhona ukuthi silokhu silohulumende othanda ukuboleka izimali, izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye balabo ababusayo, hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngicela ukhangele njalo ukuthi khona sikhuluma ngohulumende ohamba ukuyaboleka $2 billion ku-Reserve Bank of Zimbabwe, yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku-$70 million. And sikhuluma njalo ke lo hulumende ohambe siyaboleka eboleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo ephaliyamende. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili, yikho okusifunanayo kakukho okunye amanga nama-inconsistent policies. Khangela ubone baphe i-monetary statement last week, sibona sesehlukanisa i-RTGS kanye le-Nostro account. Now ukukwehlukanisa lokhu emntwini wonke obonayo uvuma ukuthi imali ye-US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1 to 1.
Hayi nanto ke udaba mnumzana Gawule, wena uthini ngalokho kwenzakalayo elizweni ukuthi ikwehluleka yini kwezanu PF kumbe kukhona okwenzakala?
Ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa uSwanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeni ukuthi okwakathesi uMnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolo ngokuthi ucabinet yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama technocrats kuma ministries akhiya njengeminister of finance. Iministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhona oku singasikhangela ukuthi idakala kithi uMthuli Nqulo ngumuntu oyingcitshi kulelo banga lezimali. Ngokunjalo ithuba ulinikiwe uMthuli Nqulo leslogan sezana uPF ngabanakazazi ukuthi sitshawa njani. It's not a politician umuntu owazi umsebenzi wakhe. Sithe thina ubaba upresident uthena uMthuli Nqulo azazavalelwe ngaphi uzanikwa indima yakhe azisebenzele weza kuyehlula laphana laphana belokhu ihamba lakho itshintshatshintsha kodwa singakhohlwa kuphela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into zakufa khona kakhulu into kumumo lowo ubulimele kakhulu konke kona kumumo weZimbabwe lowo umubo kathi ukhanya ukuthi ubulisefike ebangeni elibi kakhulu kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayelele elethwa ngoba uNqube uMthuli ukuthi ivuno usekelwa kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthize njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basupporte nje uhlelo lolu balimaze bangabomu besenza ngabomu. Ngiyakhangela izinto ezenzakala kathesi ezokukhweza ama-price landi kulokuhlanya phakathi lobumbulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ozokutshela ukuthi kule sandla so esibi kakhulu isandla singafuni ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu. Yebo phela ubuhlungu kuzaba khona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle. Ungakhangela likhangele hlobo zami ukuthi even lanxa umuntu ezithwele umfazi ezithwele esebeletha kule buhlungu thi lobuthizo kodwa kusasiyabe sephethe umntwana sesithi hayi zokukuhle sokumnandi sokukonke sokurayithi. But lapho khona abantu esikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile uMthuli ayenza umsebenzi wawo. Into esiyikhangeleleyo ukuthi umthibe uMthuli Nqube asimsekeleni uyakwazi akwenzayo atshiye umpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke. Ukuthi imali ivele ngaphi izinto vele zimbi asivumeni ukuthi into zibonakale kakhulu.
Ye Mnumzana Sibanda, sike sezwa uMnumzana Obert Mpofu yena enguye ophethe ezezana PF sithi thina okwenziwa ngumthuli Nqube lokhu asikwazi kazange asitshele ngakho. Kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawula ukuthi hayi uMnumzana Mncube waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzayenzani?
Ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Nqube ngize ngihlangane naye eParliament ngelanga le State of the Nation Address. Ngamtshela uProfessor Mthuli Nqube ngathi mina uzazoresigna uzachiya umsebenzi njengonkosana moyo. Kodwa umehluko yikuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp.
Nanto ke udaba ungasigqibela uhlelo Mnumzana Gawule.
Chris, ngiyamuzwa umdaweni lapha. Ngiyabonga sibanda izinto ezinye ezileta ziliqiniso sibili ngiyazivuma ngiyazamukela kodwa ke amasela sibanda akhona ku MDC kumbe into ku MDC uzani PF wonke wakhona la ngapi le ma check emasela khona yonke indawo akho
amasela umehluko ukuthi awe MDC kaTshonti esikhwameni sikahulumeni
njalo ngiyavuma khona isela njalo ngelibanjiweyo njalo amasela kadethi ayaguduzwa noma ngelingapi eliqethe ngapi lizavela.
UMnumzana Believe Gawule ucubungula ezombusazwe njalo ulilunga lebandla leZANU PF ube xoxa endawonye lomela iBinga South edalele parliamente engwe MDC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa namuhla atshaye njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ezctu eHarare lakwamanye amadolobho afana lemaswingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe yili nhlanganiso. Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.